Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawa yilo mkhuhlane selokhu aqhamukayo kumachumi amathathu lambili 32.
Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilama-kits eneleyo, abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni, abasimagilwe ngomalayitsha, lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima ngokungalandeli iziqondiso lemithetho.
Uhulumende uthi intathela izindaba uHopewell Chinono kanye lomnumzana Jacob Ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo eziphathamandla zikahulumende, kodwa ukuthi babegqugquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mtshangwa engani uthethisa uHopewell Chinono, engani uthethisa amanye amazwe abathi bona ancedisana lo Chinono ukuwisa uhulumende ukhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle izolo ntambama luthe sokutshone abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 osokulethe inani lababulawayo yilo mkhuhlane kumachumi amathathu lambili 32 selokhu aqhamukayo. Asebahlaselwa yiwo elizweni bafika phose inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amathathu 2296. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale kulabantu abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lambili 172 abahlolwe batholakale balegcikwane leli, iningi labo kungabaselizweni abalihlekana bevela kwele South Africa lele Botswana. Ukuze sihlaziye ukuthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kungenqatshelwa njani, sixoxa lo mfundisi Angriston Sibanda.
Siyaxwayisa ukuthi abantu bakithi kasilandelenini iziqondiso, sekelenini ukupolitiki, ufake ipolitiki lapho engekho khona. Sibe se ukuze siphile kuzasinceda ukuthi siphile bese siqhubeka ngento zethu zedemokrasi siphila, kulokuthi sitoyitoye sithi sifuna idemokrasi sicede lapho sife. Isala izano yakhona le sithi sifuna ukuyigipha.
Imizamo kahulumende eyokwenqabela leli gcikwane iyabukeka yini? Sinanzelela ukuthi uqinisile i-lockdown ngendlela yokuthi avikele leli gcikwane. Lanxa abanye besithi mhlawumbe ukwenzele ukuthi ukwenqabela abantu ukuthi bejengisele.
Aqinisweni umkhuhlane lo uthole amazwe wonke kungelamuntu ozilungiseleleyo. Sibona abantu lokhu bayafa khona ngapho e-America njengempukane, abantu bebesifa njengempukane kubo Italy, kubo Spain. Akula lizwi ekade lingaba ready kangako for i-COVID-19. Kanti njalo sikhumbule ukuthi eZimbabwe vele emkhonomi wethu leso lempilo zethu nje kahle kahle zivele silama challenges. Kunzima kakhulu uhulumende i-response yakhe ilama challenges lapha ambalwa. Bayazama abanye abakwenelisayo kodwa kuyehluli kakhulu ku-testing capacity, kasilama kits eneleyo, abantu basebegcwele amakhaya kakhulu emaphandleni, abasimagilwe ngomalayitsha, lathi zabantu nje makhaza senza umsebenzi kahulumende ube nzima kakhulu ngokungalandeli iziqondiso lemithetho. Kuyinto efunwa nje ukuthi kungayekelelwa uhulumende, kodwa ufuna ukuthi sonke sibambisaneni ekulwisaneni lokubhane lwe-COVID-19.
Lo mfundisi Angriston Sibanda ebesixoxa laye ekobulawayo. Uhulumende uthi intathela izindaba uHopewell Chinono kanye nomnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla le-Transform Zimbabwe ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo eziphathamandla zikahulumende kodwa ukuthi babeqhuquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela njalo besuse uhulumende embusweni besebenza lamanye amazwe afana lelemelika. Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ekhuluma lentatheli izindaba namhla eHarare. Unkosikazi Mutswangwa uthe kayisibo bodwa laba ababili abakhuluma ngenkohlakalo, bakhona abanye abazimeleyo abakwenzayo lokho kodwa ngababotshwanga ngoba kungela sizathu salokho. Umnumzana Ngarivumelo Chinono babotshwe ekuqaliseni kwayonale iviki njalo belokhu besesitokisini bezama ukuphuma ngokuhlawula imali yesibambiso yebail asebekwalelwe umthethwandaba. Bakhangelelwe ukuphindela imthethwandaba ekuqaliseni kwenyanga ezayo. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wachasisa ukuthi uChinono kathunjwanga njengalokho okuchiwo ngabanye kodwa wabotshwa ngokusemthethweni. Uthi eleZimbabwe alisoze livumele udlakela ekhaya ngoba lisithi lifuna ukuba lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ngokukhanya lingabophi abangalandeli umthetho. Asizweni ingxenye yamazwi akhe.
Of arrival of the police at Mr. Chinono's home, the US embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens, by tweeting and trying to bring pressure to bear on the Zimbabwean government so it would not enforce the law of the land. His particular interest in this one person is curious in the least.
Lawo ngamazwi kankosikazi Monica Mutswangwa obekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje. Ukusenjalo intatheli izindaba uBlessed Mhlanga uthi ubotshiwe okwesikhatshana ngamapholisa namhla isiya emhlanganweni kankosikazi Mutswangwa kodwa uthi ukhululwe sokungenele isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba yemisa Zimbabwe ibikwa ibisithumele amagqwetha ukuthi aye phathisa kulolu daba. Ukuze sihlaziwe amazwi kankosikazi Mutswangwa lokunye sixoxa lo Leopold Munende isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eYoung Journalists Association.
Namhla sibone isikhulumeli sikahulumende uMonica Mutswangwa engani uthethisa uHopo Chingono, engani uthethisa amanye amazwe abathi bona ancedisana lo Chingono ukuwisa uhulumende ukhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa. Bona bathi uHopo Chingono ubesithi yena kufuze kube ne-demonstration ezakhipha uMnangagwa ukuba ngumongameli. Kodwa lokhu asikubona, thina sithi hayi lokhu esikubonayo ukuncindezelwa kwama-rights ama-journalist intatheli izindaba lapha eZimbabwe. Akukho kutsha lokhu, sesikujwayele, sesikubone kaningi ama-journalist ebotshwa, echaywa, ethuselwa, njalo yikho abakwenzayo kuHopo Chingono. Hopo Chingono ngalasono akwenzileyo ikukhipha udaba lobugwelegwele ade bukhona e-RBZ la ku government, wakhipha lamabizo abantu abakuhulumende abancedwayo kumbe abatshontshayo imali ezifika kuma millions and millions ngesikhathi sisuka ku-2007 ngendaba ye-mechanization program le yabantu abalimayo. Akula nto esike sayenza esingathi thina sithi hayi lapha senza into kumbe omnye wethu yenze into engani usezenza yena ophezu komthetho. UHopoChingono akayenzanga lutho esingathi thina uphambanisile. UBlessed Mhlanga lo obotshiweyo akayenzanga lutho esingathi thina hayi uphambanisile.
Kuloku botshwa njalo okwesikhatshana okwenziwe kwintatheli izindaba ungathini ngalokho?
Okwenziwe kuBlessed Mhlanga akukho kutsha lapha eZimbabwe, sesikujwayele. Siyakwazi ukuthi nxa ungaloba indaba njengentatheli izindaba ungaloba indaba eziyabe zingani sezibuzabuza ukuthi abantu behulumende abadala ukuthi bayenzani, bayahluphana lawo, bayakwethusela behle, bengabona ukuthi ukwethusela akusebenzi bayakutshaya, bengabona ukuthi ukutshaya akusayenzi. Yikho lapho esibona khona sebesenza njengalokhu abakwenza u-Itaid Zamara. So okwenziwe kuBlessed Mhlanga into esesileminyaka leminyaka sikhonona sibatshela ukuthi hayi asikho democracy le ukuthi nxa mina njengentatheli izindaba ngingabhala udaba lwami noma kuliqiniso selingithatha selingethusela selingitshaya, hayi asikhonte right u Blessed Mhlanga ubotshelwe ukuthiwa uyazenzisa uzenisangani kazenisanga lutho efika kuroadblock efika emapholiseni ukhipha ipress card lakhe lona abalithi lona nxa ungalikhipha fuze udlule amaphoyisa athi kuthiwa wena uyazenzisa kusinika ulaka lokhu ikuthi ngeke sayenza lutho esingakwanisa ukwenza ukukhuluma laye uMonica Mtshangwa njengesikhulumeni sikahulumeni njengo-minister of information ukuthi hhayi sicela usicelele emapholiseni labadala ukuthi hhayi shiyani intatheli zindaba zisebenze umsebenzi wazo ngendlela zingethuseli uPlessen Mhlanga sikhala laye njengama-Young Journalists Association njenge-Young Journalists Association sikhala lo opportunity lo asebemvalile okwamalanga engelandaba ayiphambanisileyo
lo nguLeopold Monente isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba e-Young Journalists Association
lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa wafube
kwezemaphandleni indawo yokulima ngokuthelezela ethuli makwe irrigation scheme eGwanda North isiphenduke yaba lunxiwa ngenxa yokuswelakala komlilo wamagetsi kulindawo osokubangele ukuthi labo abakade bephila ngokulima behlaselwe indlala enkulu uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
imakwe silomnyaka engelawo umlilo wamagetsi kulandela ukutshontshwa kwencingo okwadala ukuthi inkampani kagetsi isuze injini zayo kule ndawo lanxa incingo zamagetsi sezabuyiselwa injini kagetsi lokhu ingekho osekudala ukuthi kungasalinywa ngoba amanzi edonswa ngamandla kagetsi unkosikazi Shila Sibanda ongumgcini sihlalo wekomiti yethuli magwe irrigation scheme uthi ukuswelakala kwamagetsi lokhu sekuphazamise inhlalakahle yabo
xa sikhangele kuzofika lamdla sokungujulayi uyasasikhangelela ukuthi iwithi ngasihlanyele kodwa sisayenelisanga ukuhlanyela kathe sesikhayelela ukungase yahlanyela i-green maize ngojulayi agasti sokuyehlule lakho futhi ama-plot holders wonke yeskim sonke ayi-484 sizaze sizikhokhele yona i-corona ngokuphasalala sesiyadinga ukudla izichiye bombhida sesibadinga katshane ematopo khona so siyabona ukuthi kwenye indawo sizaze sigcine sesifuye lo mkhuhlane sikusifaka kwenye iriski sini
amazwe akhasekelwa ngunkosikazi sesulelo moyo othi iningi lezakhamizi kulumango selibhekane le ndlala embi ngenxa yokuswelakala kwamagetsi lokhu
ilushongwe iyathola ukudla khona la iconmara iyathola ukudla khonapha ngowadi 10 kusiya le bayathola ukudla khonapha konke osizeze osibhula kuze kuyefika khona le emtshabezi bayathola bebethola usizo olukhulu kakhulu ngoba besilima lapho umumpu kakhulu silima iwithi lapha kakhulu so abantu abaningi bebefika lapha bezoluthola usizo olukhulu konke lezitshebo bebezithola khonapho matamatisi ombhida konke bebekuthola khona lapha bekusenza abantu baphile kuhle
ngaphandle kokusiza izakhamizi enqameni kuphela ukhansela kaward 8 emaku unkosikazi Rachel Ncube uthi ithuli magwe ibeyisiphala sezansi emandebeleni ngoba umumbu obulinywa kulendawo obuhanjiswa esiphaleni selizwe esegrain marketing board GMB
irrigation yethu yona ngobukhulu bayo le 1824 hectares okwakuthi besithi singavuna ngesikhathi sisalima besithanga 400,000+ ebesikwanisa ukuthi sifake emtshabezi mission sifake esibhedlela egwanda supply ukhitkhini silo muzi wezintandane lapha siwunike imanama hospital besihambisa khona ngale imanama hhayi besiyi-supply siyidonethele besokusithi kati-ke bona owathi 8 and 9 labo 6 and 7 bele bebethenga khona lapha bebengayithengi impuphu egwanda
usobhuku emswelamanzi umnumzana Godwin Ncube udla amalahle ngodaba lokuswelakala kwamagetsi
sicela ukuthi abantu bezesi abasihloniphi babuye bazathatha lapha isimbi yethu ayilapha phakathi bayahamba bayifaka kwe-irrigation abasafuni ukuthi bayibise bhek abasasihloniphanga konke kukuthi badelele kakhulu lokucela eziphatheni imandla zangaphandle ukuthi zisincedise ucingo lolu solubolile singathola ucingo olutsha lingabhoda nje lucingo likhangele ukuthi sisebenza njani sisebenza nabantu uvusa ucingo siyabheka abanye babuya nencingo emakhaya sivusa ukuthi kube silimele uba ngezulu nxa ukuthi amagetsi awakho sizilimele ngezulu
umnumzana Sikhumbuzo Ndlovu ongusomabhizimusi emagwe layo ukhala ezimathonsi ngokuswelakala kwamagetsi kule ndawo
amagetsi into esibe big challenge esigabeni sethu kakhulu onga ukuthi sokusiphelela business because noma singazama ukuthi siyarana ama business ethu through ama generators it's very difficult because the profit yet that's where you guys think as sisebenza for uthenga fuel to run those businesses so kwesli mazakhu okwamagetsi sakwanisa vele ukuoperate ama business ethu
abemba igolide kulumango labo bakhala ngendleko zokuthenga amafutha okuvusa emthini yabo esebenzisa ugetsi umqondisi wenkampani kagetsi kulesi sabelo umanjinela Lloyd Judge udobe kumisa amagetsi emagwe ikuzelakala kwamafutha enjini kagetsi i-oil ye-transformer kodwa uthi sebeyitholile njalo kusensuku zatshala engakabuyiselwa amagetsi kule ndawo kusenjalo amapholisa asekhuthaze iy'nkokheli zomdabu ukuba zibike lapho zibone izizalwane zakuleli ezifohla imngcele ngokungekho emthethweni zingene elizweni isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uchief inspector Philisani Ndebele uqhube umhlangano emagwe ngolwesithathu
sizozama ukuthi sikhulumele inkokheli zalapho ukuthi sicreate i-awareness ngoba into esiyinanzelelayo ukuthi abantu abangena besuka phandle kwelizwe bayayamukelwa izigaba so sizama ukuthi sitshele abadala ukuthi benanzelele ukuthi abantu banalabo nxa bengena bengazange behambe bengangenanga kuma quarantine centers bazababisela umkhuhlane ngoba umkhuhlane lo esisiyananzelela ukuthi sokumemetheka
sebe ngamakhulu amathathu lamajuma amahlanu lane 354 asebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo labulala umntwana oyedwa ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemagwe ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye International Cross Border Traders Association sihlaziya umthetho omutsha owethulwe nguhulumende wele South Africa owe Border Management Authority Act
banzima kulaba abaqaphayo abathenga ngokuyothengisa eSouth Africa nalaba abahambayo kungabhatanga amaphepha awakhwabileyo ngoba kuzobe kuneyinye inhlanganiso eyizobe icheck-a konke ama-passport ama-declaration yonke into eyenzakalayo e-border or ku-port of entry so kusho ukuthi phezulu kwamapholisa i-SARS i-Home Affairs sokuneyinye inhlanganiso phezulu kwenhlanganiso zonke lezi ezobe i-checka zonke izinto zihlangene but le nhlanganiso ayiphume more than 10 kilometers from i-border or i-port of entry le nhlanganiso labantu bazobe besebenzela e-border baphumele e-border 10 kilometers kuphela kodwa labantu banamandla ukudlula amapholisa banamandla ukudlula i-SARS banamandla ukudlula i-Home Affairs banamandla ukudlula amasotsha ngoba labantu bayasetsha noma bengela warrant of search bayakubopha bengakucabangela nje labantu bayakubopha noma sikhathini bayakubopha laba banawo amandla ukudlula amapholisa nabanezinye iy'nhlanganiso zonke lezi ezisebenzelayo e-border
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi uhulumende we-South Africa wethule le i-bill
bekunokukhuluma kakhulu ukuthi impahla ziyangena la e-South Africa zingadeclarewanga kube kunokukhala kakhulu kubantu bala e-South Africa ukuthi abantu bayangena bengelawo ama-passport so i-government izama ukuthi ivinde ivalele labantu abangenayo okungekho emthethweni kodwa idili leli akusho ukuthi idili la lika-2020 idili leli liqale ngo-2016 so akusho dili elintsha but baqede kuliyenza ngo-2020 upresident walisayina izolo
manje ngokubona kwakho abezimbabwe abayenza umsebenzi wokucapha besiyathenga bethengisa kwele South Africa. Ibhili leli lizaba khathaza okunganani, sizabona nabe sibabalutshwana.
Bazobalutshwana ngoba umthetho uyabo sonzima, kuzobadurela, bazobethathela impahla, kuningi okwenzakalayo, plus kuzosho ukuthi ozobe ekwanisa ukuhambisa impahla yakhe eZimbabwe uzobe edinga imali eningi, uzobe ethengisa ngemali eyiningi edlula eyinormali ngoba kuzobe kudura kakhulu ukuhambisa izinto eZimbabwe njengoba kuyabo sekungenye inhlanganiso ezobe ivalela abantu ukuthi bangahambi into lula.
Kodwa siyazi ukubana iziphathamandla zakwele South Africa ziyandise ukwemukela imali esingathi yokufumbathiswa kumbe ibribe. Ubona ngani iziphathamandla zenhlanganiso leza kunjwa azona soze zemukela?
Ekuqaliseni bazobe bengavumi, kodwa ngokuhamba kwesikhathi bazojwayela begcine nabo sebethatha. So kuzoba nzima kancane ekuqaliseni okokuthi umuntu engaqinanga othenga ngokuthengisa bengawa baphinde bengasathenga ngokuthengisa. But ngokuhamba kwesikhathi ngibona ukuthi vele bazojwayela. Hhayi, ibhoda 2 weeks kuphela bayabe sebejwayele nabo kuyabe sokudlulika kahle.
Manje labo abadlula lapho okungavunyelwa khona esizwa kuthiwa kuyadluleka, abantu bayahamba bengena besiyathenga impahla kwele South Africa, umthetho lo uzababamba njani?
Uyazi labantu yibo abazobe bephezulu kwamasotsha, bephezulu kwe-Yahomafezi, bephezulu kwenhlanganiso zonke ezitholakalayo e-border. Bazoba yibo abanikazi be-border. Njengamanje bekungakwaziwa ukuthi abanikazi be-border yisazi, yi-Yahomafezi ngamapolisa. Bekungakwaziwa ukuthi i-border yekabani.
Hayi, kuzwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli ngithi lingaphathi i-corona. I-corona iyabulala, i-corona ikhona. Nisigcine la likuhamba khona, lisebenzisa ama-sanitizer, lihlale ligqoke ama-mask.
Lo-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Traders Association, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Nomzane Kevana, isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation ephathisa abantwana bemaphandleni abangenelisi ukuzibhadalela imfundo ukuthi benelise ukuya esikolo. Usichasisela ngohlelo lokuletha abantwana edolobheni.
Salibonani bakithi, siyabonga ukukwamukela kulelo hlelo. Nomzane Kevana okhulumayo, ngise England. Abantwana esabasemakhaya asebefikile koBulawayo sebesekla bona down, kodwa okay, indlela uma ngusasemude ekuthini baqala ukuhlala ngaphandle kwabazali babo, sebeqala manje bazohlala esilungwini. So izinto eziningi kubo kusaseyikufunda. Sike sabaletha kusaseyibobombane sabaletha ngo-2018 for 2 weeks, kodwa ngale umehluko wakhona babehleli more like ebeseboarding yangempela ukuthi babe labantu ababaklinelayo, babe labantu ababaphekelayo, okwabo kwaye kuvuka bageze badle okay bayendlula imbeda, but babe kwaku that's how far babehamba khona. So ezinye izinto babengazenza. Izinto esasibadingela zona for ukuhlala endlini, imbeda lakho konke okukhulu okubalulekileyo bakuthola. I think into engekho manje kuphela ebalokhuze ngamasofa, kodwa ezinye izinto zonke ezikhona. Into abangalayo impahla zokugqoka, balazo zenezi ezincane, abanye bala 1 or 2, so into zokutshintsha balazo. Ukudla yebo balakho khona kwakhathesi, kodwa sikhuluma ngabantwana abangu-12 labazali babo abayi-2. So sikhuluma ngabantu abangu-14 ekhaya elilodwa. So ukudla badla ukudla okuningi, njengoba thina singabantu esiphila ngama-donations. So yikho khonapho esilela khona. Abazali abatsha labana abahlala labo, so bayafundana bonke abazali labo, bafunda abantwana, abantwana bafunda abazali. So yikho esibhekane nakho kwakhathesi. Senzile konke okufuneka sikwenze ngomthetho weZimbabwe lo mhlaba wonke ukuthi senze khona ukuthi bahambe through ama
okay application form senza ama interviews sikhethe sabakhethayo then sihambe through ama police check. Ubaba onguye ubaba wakhona is a teacher by profession ujasuye kumsebenzi sezojoyina thina ule lokhuzeni i-agriculture has got a degree in agriculture so we are hoping ukuthi lakho khona kuzobancedisa lokuthi baziphilise bonke company ekhaya umama ungu-teacher we-ECD so lakho khona ukuthi bajwayele ukuphila labantwana so siyacabanga ukuthi maybe that will be to our advantage omama lo baba bakhona ngabantu abangamalokhuzeni abalama strong Christian values esicabanga ukuthi kuzanceda laphana lalapha
siyabona njalo ukuthi sebefunda ngobulembo i-internet kungathatha isikhathi esinganani ukuthi befunde njalo lokho akusho ukuthi sebesalele kakhulu emuva yini ikakhulu lo oya ekolitshini
thina ngibona kwethu bonke basalele kakhulu weli lo oya enasty usekhulile silethemba ukuthi yena yimi catch up ngcono kulalaba abasase phansi kusase kude kubo bonke okay besilomuye umuntu obuya ko IT education Zimbabwe from Harare obeqala ukufundisa ama computer lessons bonke babonakala baku level efanayo ukuthi asikwazi ukuthi kuzosithatha isikhathi singakanani ukuthi sibafundise ukuthi ba catch up vele ngilokhu zeni ngokwazi nje ukusebenzisa icomputer lo ose university mina ngilethemba ukuthi uzakufunda nginje mina ngafunda icomputer sengimkhulu andingakufunda most kuyisebenza kakhulu since university and I managed to catch up I think ngoba akayenza ama computer studies wenza i business something in marketing so he will catch up laba bancane mina yibo engikhala kakhulu ngabo ngoba ama lokuzeni like silaba ku form 3 ofanele ukuthi next year bayabhala isikole sivalwe ngabo March so from there kuze kube khathesi abantwana abafundi enabantwana basemakhaya abalayo ilokhuzeni i-access yama resources so basemuva kakhulu okwakhathesi ngendaba yena le ukuthi kune lockdown asikwazi ukubalethela abantu abaningi abazobafundisa ubaba onguye ungubaba wabo at the moment ungu-teacher yena vele by profession kubhodi yethu silabantu abangu-2 abangama-teacher by profession so okwakhathesi yibo sebesibasebenzisa bebancedisa ukuthi babe befunda I-Ministry of Education yasela ngama-radio kusho ukuthi kuzoba lama-radio lessons which abaka-access at the moment kodwa siyathemba ukuthi ngokuya kwesikhathi labo bazo-accessa then okunye kube khona ukuthi bebenzisa ama-homework bebebafundisa khombana besendlini
liluthola ngaphi uncedo elilusebenzisayo abangathanda ukuthi labo bephathise bengalithola ngaphi
iMopane Foundation is survived this far ngama-public donations sihlala sicela basupportwa ngabantu across the globe so la manje sisathi ukuthi hayi abantwana ngabenu asibakhuliseni sonkeni thina i-office lethu khathesi lapho kulabantwana khona ku 1 Fraser Road eRichmond eBlawayo ngiphinde futhi 1 Fraser Road Richmond ama contacts ethu eZimbabwe o admin person wethu uSiphiwe Nala inamba yakhe yaseZimbabwe ngu 078 566-7402 ngiphinde futhi 078-566-7402 ofuna ukuthintana nami mina nginomsaneke ngise England inamba ikhodi yami ngu 44 inamba ngu 74-50-28-7082 ngiphinde inamba 044-74-50-28-7082 siyabonga
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Nomzane Kevane isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation sixoxelaye eseBhilitane singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende uthi intatheli zendaba uHopo Elchinono kanye lo mnumzana Jacob ngarivume ababotshelwanga ukuthi baveza inkohlakalo kodwa ukuthi babeqhuquzela ukuthi abantu betshengisele ngodlakela besebenza lamanye amazwe afana lele Melika Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.